lombukiso ngena ngamabhizimusi aphatheka kumisebenzi yemichato okugoqela anikeza izimoto zokusebenzisa alungisa amatende anikeza ama PA system lalungisa amaluba lamakhadi emichato lokunye unkosikazi Sikhanyiso Faith Sontongwana ngomunye wabalungisa amaluba.
This year sifuna ukuthi sikhangele the earth, so we're saying we're going botanic. We're saying the green is the black, the new black is. Sifunukuhamba echo, sifunukukhangelela umhlaba wethu. Instead ukuthi sibe siwupollinate and doing amaya madeko lawa apoliti umhlaba, we just want to have something a unique, something ethnic.
Umnumzana Mthuthuzi Msipho obukisayo uthi ulungisa okudingwa ngabaphatheka kulumsebenzi labaqoxa imichato ngaphansi kwebhizimusi lakhe ele Apple Events.
Esikwenza ekakhulu yikulungiselela abantu bonke ababele mdlalo etshiyeneyo esusela kuma birthdays singathi imchado ama anniversaries konke lokho tina sibuya lokonke okungabe kufunakala khonapho okuhlanganisela ama tents okokuhlalela njalo lokucebisa ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi ngalesi sikhathi bayabe bephathekile bengazi ukuthi babambe baphi bachiye ngaphi. So ngobungcishi esilabo siyabuya sibahlanganise sibenzele konke abangebakwafuna ukuthi ilanga labo liphume likahle.
Uthi imibukiso enje inikeza amabhizimusi ithuba lokuhlangana labantu makhaza kuthuthukise imisebenzi yabo ngendlela engenza ukuba baqhubeke belungisa okuthakazelelwa nguzulu.
I-expo le ilithuba elihle ikakhulu esikhathini sakathesi ukuthi abantu bayagijima lale lale bengazi ukuthi ezizinto bangazithola ngaphi. So siba yisikhathi sokuthi lapho ababuthana khona abantu abayenza into ezinhle kangaka bechiyene kanjalo bayanika abantu isithuba lokuthi babuye bahlele konke abangabe bekufuna bebona njalo bekwanisa ukukhetha okuyikho okusenhliziyweni yabo baphume lento eyodwa isendaweni inye.
Osakhulayo uLucy Gwese uthi wasungula umsebenzi wokulungisa amafutha amakha angasetshenziswa ngabesilisa labesifazane elungiswa kwele France sakusoma, kodwa sebona ibhizimusi lakhe selithuthuka okuthi sesenelisa lokunikeza imvuzo kumncintiswano weBride of the Year. UFaith uthi okuqakathekileyo kulumbukiso yikulaya abasakhulayo asebetshata ngokuthenga ngonanzelelo okokusebenzisa okulohlonzi ngalelo langa.
Sifuna abantu bebe self-conscious ngoba kule life after the wedding siyathenga izinto eziningi, sifuna ukuba lama flamboyant weddings at the end of the day. Kusasa sabe sifuna ukudla, abantwana bafuna ukufeed abantwana abazakuya esikole. We see ama brides and grooms, they spend almost 20,000 but after the wedding umuntu kalandla. So sifuna uku encourage abantu ukuthi bekhone ukuseva ngoba we have seen ama divorces asuka bekhona after the weddings, maybe sibahlale 1 year zida sibahambele, abanye bayathatha ama loan just to have this flamboyant wedding, but at the end of the day thina siyabuyela ezindlu zethu bona basala bebodwa.
Kunanzwa iminyaka emihlanu yalomkhosi kuzenziwa idili lokunikeza imvuzo kumalukazana womnyaka ka-2016 kusasa HICC elizabe ligoqela ukudla, umculo, abacebisi ama-marriage counselor alaya abantu kwezomendo, labantu njalo bezenelisa ukudlala umncintiswano we-raffle ozanqoba ezathola ke umvuzo wenkulungwane ezilitshumi zamadola $10,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.